mina isixwayiso sami ukuthi zikhona indawo ezilotshani kathesi isikhathi sokuthi abantu bebe bethenga kumbe besiyasika utshani even lo kuyasika eganyeni lapha yisona lesi okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kobo August September because iglut leyo kumbe ubuningi benyama obukhona kathesi buzaphela xa sobuphelile ama-prize azabuyela kulawo esiwajwayeleyo kodwa ungazama ukuthengisa kathesi hayi kuyafana lokuthi kulahla isifuyo sakho okungcono nxa amapeni evuma kumbe ukhuthele ikungena egangeni uqalise ukusika utshani ukuthi at least zibe le nto yokuba zisidla for inyanga ezimbili ezintathu kuthi ke umumo lo usungani usungconywana la usungazama ukuthi uzingenise emakethe but hayi umumo emaphandleni lapha mubi amadlelo asephelile and asikwazi lokuthi sizafika njani esikhathini sezulu ngo-November
nxa othe wangena egangeni nkomo wasika utshani bakho wabubeka nxa usuzipha inkomo benziwani ukuze zithole esingathi ngama-nutrients kulungile ukuthi uziphe bunjalo bomile yini kumbe kukhona okunye okungafakwa okufana labo-molasses ngiyake ngizwa abantu bekhuluma nge-molasses lokunye
hayi ubuya kahle ke mpokankomo yisixwayiso esiqakathekileyo leso ukuthi ayisikho nje ukuthi inkomo siziphe utshani kuphela into engifuna ukuyifundisa abalimi namhla ukuthi isisu senkomo kulama-bacteria esingathi ngesindebele sithi kulama-socha asesiswini senkomo la masocha aphila ngokuthi adla lokho esithi ngesikhiwa yi-nitrogen so utshani kunjalo bubodwa uzabubona buphuma kunjalo futhi ebulongweni kodwa wena njengomlimi umsebenzi wakho ukuthi uncedisa amasocha asesiswini senkomo ukuthi aqina sevenze so lokhu kwenza ngani kulento okuthiwa yiurea iurea yi-nitrogen kodwa iphinde ibe yi-poison nxa ungayiphathanga kuhle ngakho-ke kule khampani ekhaya okuthiwa i-windmill siyayenza iurea yayihlanganisa lokunye uyahlanganisa letswayi ubusunika inkomo zakho kuyazincedisa ukuthi lanxa usuzinika utshani zenelise ukubugaya kodwa lokuthi utshani lobu budleke kuba ngcono ukuthi ube le molasis eduze ngoba yona iletha amandla esingathi yi-energy and then nxa usufake umabiko kumbe iurea yona ngokwayo kuzancedisa ukuthi amasotsha lawa asesiswini senkomo akwazi ukusebenza abupheke utshani lobuyana kunika inkomo yakho amandla apheleleyo